uVOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-3 Nhlangula 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amalunga edalela ePhalamende awebandla le-MDC Alliance angamachumi amabili alile ukulandela isinqumo sokungayi kuleli dale ngesikhathi ibandla le-MDCT lisithi selixotshe umnumzana Nelson Jamisa esikhundleni.
Sikhangelele ukuthi bonke abantu babe lalokho esibiza sithi Damascus moment, bathi come to their senses, bakwazi ukuthi iParliamente bahambele kuyasebenzela abantu beZimbabwe.
Inani labantu abale gcikwane le-coronavirus eZimbabwe selikhwelile laya kumakhulu amabili lasithupha 206 ngemva kokutholakala kwabathathu bele gcikwane leli izolo.
Akusetshenziswa amandla, kakudingi ngalo, kakudingi emandla, lokhu kudinga ukucebisana labantu, libonisane labantu.
Udlakela luqhubekele phambili kwele Melika ngesikhathi inkulungwane zabantu zitshengisela emadolobheni ambalwa phezu kokubulawa komsundu ngamapholisa edolobheni leMinnesota. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Le Parliamente awebandla le-MDC Alliance angamachumi amabili alile ukulandela isinqumo sokungayi kuleli dale ngesikhathi ibandla le-MDCT lisithi selixotshe umnumzana Nelson Jamisa esikhundleni. Ukungalandeli isinqumo lesi kutsho ukuthi amalunga la ayabe esexexebuke aya kubandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Andlale MDCT lithi likhangelele amanye njalo amalunga edale lePhalamende awebandla leMDC Alliance ukuthi aye edale lePhalamende esephula isinqumo sebandla lawo. Amalunga aye edale lePhalamende agoqela umnumzana Vincent Tswangirai umtakamuyi, uMorgan Tswangirai, unkosikazi Francesca Dube, uHonorable Mangora, Honorable Yuton, Honorable Tekeshe, Honorable Memory Mbondia, lo Honorable Dokas Sibanda, labanye iningi abavela esigabeni seMathebeleland. Isinqumo somthethwandaba weSupreme Court sathi umnumzana Nelson Jamisa kathathanga intambo zobukhokheli beMDC ngokusemthethweni. Elinye ilunga leMDC Alliance ebelise eParliamente elingathandanga ukuzibetha ngegama litshele iStudio 7 ukuthi amalunga eMDC Alliance aphatheke kuleli dale abengamachumi amabili. Isikhulumeli sikaNkosazana Khuphe umnumzana Khaliphani Phugeni ugcizelele ukuthi ngempela umnumzana Jamisa usexotshiwe ebandleni lanxa wavela wazikhipha ngezenzo zakhe. Kodwa ulando lembiko ethi Nkosazana Khuphe usethethe amahofisi ebandla leMDC aweMorgan Tswangirai House. Okunenga loludaba sikuzweni kungqoqo usithandekile Mhlanga ayenze lo mnumzana Phugeni.
Ngiyathemba ukuthi bayazi ukuthi kumele bebe seParliamente bayenze umsebenzi abawukhethelwayo ukuthi bawenze. Akukhonto esiyibhalela nephansi lomuntu ngoba bawazi umsebenzi abafunga ukuthi abawulande eParliamente. Sizobheka siboneke ukuthi abantu bethu bamelwa kahle ngamalunga awaziyo umsebenzi omele bawenze eParliamente noma bazazi izizathu abazihambele eParliamente.
Kungabe kuyibo bonke laba kuphela elikhangelele ukuthi bebe khona kumbe bayeza abanye?
Sikhangelele ukuthi bonke abantu babe lalokho esikubiza sithi Damascus moment, bathi come to their senses, bakwazi ukuthi iParliamente bahambele kuyasebenzela abantu beZimbabwe, hayi ukuthi balandele umuntu, umhlangano ngomhlangano wabantu, hayi womuntu oyi-one. So sisabhekile nje sisabona ngoba uzokhumbula ukuthi ubaba uMonzoro uhlaletshe ukuthi asikho vindictive asidilize sifuna ukwakha sisabhekile kodwa njoba ngihlala ngisho nje ukuthi laba bangaziyo eParliament bayazixotsha bona emhlanganweni noma bayazirecalla eParliament uzokhumbula ukuthi iNational Council ithe eqeda ukuhlangana ke yathi sizobheka each case as it comes so sizobona ukuthi ubani izizathu zakhe zithini uzokwazi ukuthi alliance abanye bathembisa ukubabulala abanye kwathini kwathini
unkosazana Thokozani Khuphe ubikwa esexotshe umnumzana Nelson Chamisa ebandleni ungathini ngalokho
dlaya abalandeli bakhe kuphela yena ngokwakhe uzibiza upresident unabantu athi uyabakhupha ezikhundleni ufaka abantu ezikhundleni njengopresident so iconstitution yethu iyacho ke ayivumi ukuthi umuntu abe lilunga lethu ajike lapho aphinde abe lilunga leyinye ipolitical party manje ngenxa yalokho ke yena ubaba uChamisa uzixotshile emhlanganweni wethu ngesilungu kuthiwa uyabuzama ukuthi ube nekeke lakho uphinde ulidle in other words have your cake and eat it at the same time so uzixothe ngaleyo ndlela ke noba uChamisa ukuthi athi ngapha ekithi ngapha aphinda afuna ukuthi ethi unemunye umhlangano angumongameli ku
kungabe kuliqiniso yini ukuthi ibandla leMDCT selilubhekise eofisini yeHarvest House eHarare njalo kuyini elizakwenza kusukela lamhla ekuqiniseni ibandla le
hayi uzokhumbula umsakazi ukuthi iHarvest House isigodlo seMDCT njoba sengike ngatsho kwamanye ama interview ukuthi ilockdown restrictions zingaphakanyiswa sizoyithatha iHarvest House akungajinji ke lokho sizoyithatha iHarvest House sifuna ukuba khona phana eHarvest House siqala ukuhlela sesihlelela u2023 ngokuba uyazi ukuthi abantu bakithi bayahlupheka bahlupheka kangakanani ilizwe nje ilizwe kubuhlungu okuselizweni kuzodingeka ke ukuthi MDCT ilethe utshintsho elizweni kube nokudla elizweni abantu basizwe ngabo drip irrigation kulinywe iziphala zigcwala abantwana bahambe esikolweni amatitsha abe khona bafunde abantwana bethu beqeda isikolo kube nemisebenzi alikho ngiqembe lingakwenza lokho phandle kweMDCT so sizosake sithi ukuma kancane ngezimpilo lezi seziphela vele siqale ukusebenza ke sesilungiselela ukuthi abantu bathole inkululeko leyasebeyilinde iminyaka yonke le
Lo ngumnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli somkhokheli webandla leMDCT unkosazana Thokozani Khuphe ubexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 ekwobulawayo imizamo yokukhuluma labecele leMDC Alliance yehlule izolo ntambama abantu asebetholakale belegcikwane le-coronavirus elizweni selikhwelile laya kumakhulu amabili lasithupha 206 ngemva kokutholakala kwabathathu belegcikwane leli izolo ugatsha lwezempila kahle luthi ababili babantu laba ngabasanda phenduka elizweni bevela kweleBotswana kuthi oyedwa ngobe vele ehlala elizweni Inani labalegcikwane leli selikhwela phose nsuku zonke njalo abanengi abatholakala belegcikwane leli ngabavela emazweni agoqela iSouth Africa leBotswana leMozambique lapho abasebenza khona izolo amasosha lamapolisa abenyakazela emigwaqweni yeHarare Isalisa abantu ukungena edolobheni leli esithi atshele ukuthi aqinise isandla ukuze kwenqatshelwe kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Ukuhlaziya lolu daba, untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele isiphathamandla senhlanganiso elimukisa uzulu ngomkhuhlane le eCitizens COVID-19 Monitor, umnumzana Efidlela Ncube.
Yebo, sibonile amapholisa lamasosha ikakhulu eHarare evimbela abantu ukuthi bangangena edolobheni. Bekungenjalo ke kobulawayo la kwamanye amadolobha la amancane. Lanxa kuba lama roadblock lapha lalaphana kodwa bekungafani lalokho bekusenzeka eHarare. Kodwa konke lokho kakusebenzi nxa ngabe kungenziwanga ngendlela yesayensi. Akusetshenziswa amandla, kakudingi ngalo, kakudingi imandla. Lokho kudinga ukucebisana labantu, libonise nelabantu ukuze kungenzeki ukuthi igciwane leli ligcwale yonke indawo. Lizalwiswa ngabantu, hayi uhulumende. Abantu nxa besazi ingozi yegciwane bazakwazi ukuthi bazivikele kilo. Uhulumende kafundise, aqinise ukufundisa kakhulu okwedlula amandla kakhulu.
Kodwa ngendlela inani labantu abalomkhuhlane lo eselikhwele ngayo, akudingeki yini ukuthi uhulumende aqinise isandla?
Yebo, uhulumende kuyadingeka ukuthi aqinise isandla, kodwa ukumele aqinise isandla sokuhlonipha amalungelo abantu, hayi induku. Induku njengalokhu ingawakho umuzi, kayiqedi coronavirus, kayiqedi COVID-19. Ngakho ke kumele aqinise isandla, kodwa abe ebambisane labantu, eqinise isandla sokufundisa, isandla sokucebisa, isandla sokugcina kahle imali le edingakalayo ukuba siqede iCOVID-19. Aqinise isandla sokugcina kahle imali yokwakha ama quarantine centers, aqinise isandla sokudinga ama sanitizer lezinto zonke ezidingakalayo ukuba silwe laleli gciwane. Hayi ukuba aqinise isandla senduku ukutshaya abantu, kwethuselwa abantu. Kumele abambisane labantu, ngokuba leli gciwane asoze liqedwe nguhulumende, lizaqedwa ngabantu ngokubambisana lohulumende kuso sonke isikhathi. Kodwa bazakwenza lokho nxa uhulumende ehlonipha amalungelo abo kuso sonke isikhathi. Yebo, kambe kukhona abanye abangalaleli umthetho, abazenza ontando kayiphikiswa. Kumele bajeziswe ngokomthetho. Ababaleka ezindaweni okugcinwa khona abantu kumele bajeziswe ngokomthetho, hayi ngendlela engahlonipha amalungelo abantu. Abajeziswe ngendlela ehlonipha amalungelo abantu kuso sonke isikhathi, engaphansi komthetho.
Kuyini ongaxwayisa ngakho uZulu?
Engingakucebisa uZulu ukuthi lo mkhuhlane uyabulala, i-coronavirus, i-COVID-19 iyabulala. Isiqeda abantu du emhlabeni, kubomelika, kubongilandi, i-Europe, Asia. Ngakho ke kuyadingeka ukuthi silandele zonke izinto esizitshelwayo ukuthi sizenze ukuze sivikeleke. Sijiyela nezikhala, sithimulele endololwaneni kumbe ethishwini. Zonke zona lezi zinto okuhlala kukhulunywa ngazo kazilandelwe ukuze sivikeleke. Kube sekusithi uhulumende kumele abambisane labantu, abafundise abantu, abacebise, adinga izinto zonke ezidingakalayo zokuthi abantu belashwe bavikeleke njalo. Izikolo zizavulwa nje, kuyadinga ukuthi kube lama mask, kube lama sanitizer, kube lakho konke okuza kwenza ukuthi abantwana bangathelelwa. Kanti lalabo abantu abampofu abangatholi izinto ngendlela efanele, uhulumende kumele abalande, abone ukuthi balempupho balokudla ukuze bangasuka ezindlini beze edolobheni lapho kulula ukuthi bathelelane khona. Abavela ngaphandle bagcinwe ngendlela ezakwenza ukuthi igciwane lingaqhi ilizwe lonke.
Umnumzana Efidlela Ncube, isiphathamandla senhlanganiso elimukisa uZulu ngomkhuhlane we-coronavirus e-Citizens COVID-19 Monitor. Ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo Studio 7 ekobulawayo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese-Washington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi kulabatshayeli bemota ezinkulu, ama-trucks, ababotshiweyo edolobheni leBeitbridge ngemva kokuntshontsha amafutha edizili abiza $28,000 kutanka letrak. Iphephandaba leDaily News lithi inhlanganiso elwela ilungelo labesifazane ye-Women's Coalition in Zimbabwe isikhuthaze uhulumende ukuthi alungisise udaba lwenkamba ezifakwa abantu abavela kwamanye amazwe belinde ukuhlolwa igcikwane le-coronavirus, ezibikwa ziminyene njalo zingela kudla okweneleyo. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo elithumela nge-WhatsApp.
Ngiya ngiyabingelela ku Studio 7 othulano wamlalazi ngapha eGarie eCholojo. Udaba lweCOVID-19 bekufuneka ukuthi lubhekwe ngenye indlela. Siyazi ukuthi umuntu mayisefuna ukuya ekhaya, ufuna ukuyafika namhla noma kusasa. Kodwa izoba lohlupho lokuthi abantu mabesuka la bengathestwanga bangena emabhasini bahambe baye ekhaya. Abanye mabefika laphana bayabaleka eBridge. Ngoba lokho kuzokwenza ukuthi imizamo kaGovernment yaseZimbabwe ingabonakali yokuvimbela le COVID-19. Ngoba xa sibheka sinibona ukuthi abantu abasuka emazweni angaphandle yibo sebethelela kakhulu abazali bethu nabantwana abasekhaya. Kanti inani beliphansi, namhlanje inani seliqansile, seliphezulu kakhulu. Bekufuneka ngabe ngempela ikhona indlela eyenziwayo yokuthi abantu mabaqale bathestwe ngaphambi kokuthi bangene emabhasini. Ngoba umuntu uma engena ebhasini azeyefika eBridge, adlule eBridge efika kuma-quarantine, usuka sethelela abantu abangakhi. Siyazi ukuthi ukujaha asukufika, kodwa bekufuneka kube nendlela ejulileyo abantu abacabanga ngayo. Ngiyabonga kakhulu nami lapha.
Sarbonani bantu bakwa-studio. Ngibonga ukuthi nami ke ngithumele umlayezo maqondana nabantu laba ababanjwa isifo lesi esesidube umhlaba wonke. Mina igama lami ngingufilimon gwayi, ngiphuma esigabeni semandebeleni ngasenkaya, kodwa kumanje ngisebenza ngaphandle e-South Africa. Kodwa-ke ebengucela noma ebengufisa ngokowami umqondo, bengifisa ukuthi ngikube ngabe uyavuma i-South Africa njengoba ibona ukuthi umkhuhlane umemetheke kakhulu ebantwini be-South Africa. Kanti yona kungani ivumele ukuthi abantu abaphume baye ngaphandle baphinde bayequarantine noma bayigcwaliswa futhi kuma-quarantines? Andiyakubona ukuthi yikho sokubangela umkhuhlane kakhulu, ngoba uma sigcwaliswa one ndawo siye sigcwaliswe sibe baningi one ndawo, yikho kudala ukuthi umkhuhlane siwuthathe sibe baningi njalo. Kanti kungani ukuthi umuntu uma ngabe kumbe ifake kuma-renki abantu abakuchekayo ukuthi ma umuntu ezokugibela imoto ivele achekwe khona erenki, ahle abanje khona umkhuhlane lapho ahlala khona kuzokutholakala umkhuhlane. Uyabe usuthelele abantu abangaka emotweni? Eqinisweni elihle, hhayi ukuthi mhlawumbe ngithanda ukuba nomuntu olenketho abejabi, kodwa ngicabanga ukuthi ngaleyo ndlela kungabanjwa kalula, ngoba kubuhlungu ukuthi uthelele abantwana umkhuhlane osuka lapha ulanda ukuyathelela abantwana umkhuhlane. Kungcono ufe uyi-one kunokuthi abantwana baphinde sebethole umkhuhlane lawe lonke ekhaya. Kodwa benkosi, senze njani pho? Ake liqhamuke lo mbono omuhle njengabantu lani kumbe njengabantu be-Studio 7 lani, ke sizwe ukuthi umbono lo kungenziwa njani.
Ngivuka njani kwi-Studio 7 abasakazi bonke labalaleli? Siyabonga umsakazi omuhle kangaka okhulumayo umama Matawu seBlabhusi eMleja. Bakithi sicela ukuthi ngabe siyathola ukuncediseka kikho konke. Sikhayelane nendlala enzima ngalesi sikhathi se-corona, kanti lamabele kahulumende lawa alabantu bawo asithi sonke siwatholayo sesizwile indlala bakithi. Ngiphinde njalo ukuthi ngicela le ngihambisele lumbiko kubaba uChamisa ukuthi angabuyele emuva silaye vele ngaze kuthini, ngaze kuye ngaphi. Ivoti yakhe ikhona kithi ngapha, vela ngethuka ngesabi. Azame ukusizwela phela laye, sesizwile ngodubo bakithi. Vele sikhangele yena kulamunye umuntu ongasilungisela ngaphandle kwakhe. Ngiyabonga basakazi, ngiyaqala ukufaka umbiko wami kulolu hlelo lwe-Studio 7. Sengifisa ukuthi ngabe ungabalwa nawo.
Silibingelele lonke balaleli labasakazi be-Studio 7. Bakithi, sinazelele into leyi abantu basuke eBotswana labasuke e-South Africa abayi baseyobonakala ngani balo mkhuhlane lo osuvela ngakibo kakhulu. Iqiniso elikhona yikuthi abantu laba kumele ukuthi ngabathestwa bengena ebhasini. Kadla amabhasi zilawa abahamba ngawo, xa kula abanye abalo mkhuhlane phakathi, amabhasi zilawa avaliwe, umkhuhlane lo uyabhoda usuhambe vele bewunikana phakathi. Nxa besiyafika futhi kuma-quarantine centers ngakithi khona leZimbabwe, abantu laba abathestwa befika bayahlanganiswa, futhi nxa sikuzwisisa kahle bahlezi bengani baminyene. I-social distancing ayikhangelwanga ngendlela eyiyo, uhulumende nje ubalahlelele nje kuma-quarantine centers lawo. umkhuhlane uzospread. Kanti futhi nxa sesikhangela ama-quarantine centers lawo avele nje seyindlela uhulumente aspreada ngayo umkhuhlane. Seyindlela yokunqabela umkhuhlane, indlela yokuspreada. Bafike bawuspreada abantu laba begcine sebebaningi abalawo lo mkhuhlane, yikho sibona bebanjwa kade. Ngoba nxa sikhangela amazwe lapho abavela khona, ayisikho ukuthi umkhuhlane lo umningi indlela naleyo esiwubona kiyo. Sikhangelele eBotswana imkhuhlane mlutshwana, kodwa nxa sebebantu laba sebephuma kuma-quarantine centers sebebanjwa ngokuningi, kanti lapho bavele khona umkhuhlane bungamningi ukuya ngaphi. Uhulumente kakananzelela indlela aphatha ngayo abantu ama-quarantine centers, kanti lathi bakithi nxa kungalanto ezisiminyayo asingasukini lapho esikhona. Kuyingozi lapho esiyakhona, ilizwe leli langaliphilanga lela alilambusi. Ake sizigcine lapho esikhona nxa kuvuma. Siyabonga. Mina Samuel Gaspanda ikhona eKempton Park.
Salibonani, salibonani basakazi bakwa-Studio 7. Lapha likhuluma no-Elma nabala eMatopo South. Ya, emhlabeni kunzima kakhulu. Abantu liyabahlala labo lithi ukukhokheli obudinga ukulikhulula, kanti ukukhokheli obudinga izikhwama obungalani nabantu. Abantu abafana nabokhuphe. Ukhuphe umuntu wesiNdebeleni impela, besimthembile esikhathini esiningi. Kodwa usitshengisile ukuthi yena uluphi uhlobo, usitshengisile yena ukuthi nguloyana osebenzela isikhwama sakhe. Kanani nabantu, alubana ube nani nabantu, alubana akazange aphume ame yena. So ke siyamuzwa lapha, uyazama amaqhinga ke, uyabonakala ukuthi property yezalo, property yezalo. Kanti uchamisa bamesabayo, bamesabani uchamisa, phela bayamkhukha bonke, mna ngapha wakhuphe bonke bayamkhukha. Mfana omncane ukuthi babona ukuthi mabesiya ekhetheni uzabachaya mfana omncane. So bayazama ukuthi vele engabi khona, bake bazama ukuthi yebe khuphula iminyaka ukuthi umuntu omnyaka engakafiki lapha avuzabe ngu-president, kwayehlula bayehla lampo. Manje bathi uTsvangirai, uTsvangirai uyaziphumela ekhuluma, simbhekile kumabonakude ekhuluma ngokuthi uChamisa ngu-vice president uJuri. Kathi manje yena ufunani? Uhambile wayayenza i-congress yakhe uChamisa, la uyenzile i-congress yakhe eyi alliance leyo ng-MDCT. Thokozani MDC, thokozani, sitsho njalo thina. Lokhu akwenzayo etshona egijime siya kubo mama kaTsvangirai, akusisebenzi, akusisebenzeli buto thina sikabantwana beZimbabwe, sihlupheka kangaka, silani nokuya kwakhe kumama kaTsvangirai. Kahambe ependeka umama kaTsvangirai, thina sifuna uprezidenti, umuntu omela abantu, umuntu okwaziyo ukuthi abantu bahlupheka, hayi product yezano p of esiyibonayo. Udabengwa ufike ngasekho kibo, udabengwa ufike ngamanyalo abo bemchaya bebulala abantu, abantu yegoogrowund saye sahlupheka. Kathese emakhaya nanku ama-social welfare yini zikhipha ukudla kuthi kuphiwa abantu, bayatshontsha bekutatha bekwenzwa kwabo. Kubuye leyi i-organization izama ukuncedisa abantu, bayatshontsha izinto zakhona. Kanti manje kufanele kwezweni makhupha sinani nawe thina dingi tuze lathi vele hamba kajana liyefela ezizanini yakho, liyefela emabhrugweni kamnanga apha kajana.
Salibonani balaleli abahle ba-Studio 7.
Angilimingelelayo
ngikhuphe kwampane Homestead. Hhayi, bakithi lo nyaka kunzima, sokunzima sibule makhaya lapha, sokurongo, sokunzima, into sezidura ezitoro west. Akathesi manje sokuwesi wesi abantu, hhayi abantu sokurongo phandle lapha, amasela asemaningi kakhulu, sokurongo phandle lapha ngoba i-COVID le hhayi yasiyenza madoda, azi angazi ukuthi usathane lo wavelapha. Hhayi, besicela nje uhulumende lathi akasibona, akasizwele, akasizwi ukukhala kwethu, shiwa bakithi ngendlala, akasifidele abantu bakithi, shiwa bakithi siyalamba, sithwele nzima, siyahawula. Siyacela ukuthi uNkulunkulu makasingenele. Hhayi, ngiyabonga mina, ngiyabonga la maningi kakhulu, yena la engiwakhulumile a-right abantu bawezwa.
Lawo ke abengamazwi enu lina balaleli bethu elisithumela nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. ngesikhangelo ezivela ngapha kwele Melika. Ukutshengisela kwabantu beMelika phezu kokubulawa komsundu uGeorge Floyd lipholisa kuqhubekele phambili izolo. Inkulungwane zabantu inengi lingabamhlophe lingene ezitaladeni litshengisela lanxa umongameli Donald Trump ethe amasotsha lamapholisa azadubula abantu ikakhulu abangagqekeza izitolo njengalokhu obekwenzakala kwezinye indawo kumalanga ambalwa asanda kwedlula. Kwachiswa izimota lezakhiwo, amadolobho amaningi abe lama-curfew angavumeli abantu kuhamba-hamba ntambama. Ukutshengisela lokhu kuthiye abezempilo besithi igcikwane le-coronavirus lizahle lithole ixesha lokusabalala. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha umnumzana Raphael Mthombeni saqala ngokumbuza ukuthi edolobheni le-Texas lapho ahlala khona umumo wegcikwane le-COVID-19 umi njani?
Wakuvele ekuqaleni kufana lo muntu othwa valana amehlo. Yena vali lihlo lilodwa yekele linye likhangele. So akuzange kukhanye kuhle sibili ukuthi umumo we-COVID lapha e-Texas umi njani. Yekho ke kukhanya ngathi nxa ukhangela ama-figures abelokhu esiya phezulu, kodwa ke nxa ukhangele lokuthestwa kwakhona akukhanyi njengezinye indawo lezi ezithestwa kubonakala ukuthi kuyathestwa sibili. Kufana nje lokuthi kungathi umuntu uvalile amehlo kodwa uvale elinye lilokhu elikhangele yena esithi uvale amehlo. Yikho ke lapha mbona ngathi umumo wangkhona thina bantu yithi okumele ukuthi sinanzelele ukuthi umkhuhlane lo ukhona, singaphiki ngokuthi uhulumende kumbe laba abezomthetho walapha bathi
vuliwe yini indawo ezifana lezitolo, amabhala lapho kunathelwa khona, lezinye indawo zokuzijabulisa.
Nxa ngikhangela ke ngezokuvulwa kwezindawo na izindawo bathi kuyavulwa kodwa ke ngakutshengisi kuphithizelela ukuvulwa ngoba abantu bayesaba. Njengoba ngatsho la ngomnyako kule inkulumo yethu edluleyo ukuthi mina hhayi ngeza ke ngithathe imuli yami ngithi ngitatazele ngithi hhayi i-restaurant sivuliwe, asambeni siye kudla, sifike sihlale laphana sidle. Kungathi kusesabeka.
Kuyathembisa na ukuba leli gcikwane lingaba seliphelile umnyaka uphele?
Kula qiniso ngoba angithi laba abeze science laba basitshelayo bakhanya ngathi ukuphithizela lokhu okukhona kuzaphinda futhi kulethe umkhuhlane lo nxa sokuqala umqando laphana kubo November, December. So asazi ke khonapho ukuthi kuzahamba njani, khonapho ngoba umnyaka wakhona yikho kuphela kwawo khonapho.
Umnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Texas. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje othi sikhangele indaba ebezikhokhela. Amalunga edale lephalamende awebandla le-MDC Alliance angamashumi amabili alile ukulandela isinqumo sokungayi kuleli dale ngesikhathi bandla le-MDC lisithi selixotshe umnumzana Nelson Chamisa esikhundleni. Inani labantu abale gcikwane le-coronavirus elizweni selikhwelile laya kumakhulu amabili lasithupha 206 ngemva kokutholakala kwabathathu bele gcikwane leli izolo. udlakela luqhubekele phambili kwele Melika ngesikhathi inkulungwane zabantu zitshengisela emadolobheni ambalwa phezu kokubulawa konsundu ngamapholisa edolobheni leMinnesota. Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisa nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.